Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 Ntulikazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligciwane le coronavirus ngesikhathi inani labatholakale belegciwane leli seliqanse ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathi intambo wezempila kahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapolisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli zindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikisho okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya uthena 823 so 3 bengajaba basebe emakhaya abo.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obengumphathi intambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yitshefu.
Zobvira kuti andizivi kuti ndokupi asi akabatiwa le-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligciwane le-coronavirus. Ngesikhathi inani labatholakale legciwane leli seliqanse ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku 13 kusiyafika mhla ka 20 Ntulikazi. Abalithumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabesilisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi intambo wezempila kahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe eMahajula ngemva kokuba amapolisa engene endlini yakhe emdinga. Amapolisa abethethe udade wabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udade wabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi amapolisa athi athole ama-mask amabili alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli zindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikisho okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasosha lamapolisa abesevele eqale ukutshaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuqutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukuchaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Moven Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye lapha ngikhona mina hayi bekukhulunywa uTedwane ebedinga abanye sebeze belahleka lekhalenda ukuthi kukusasa hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje i-lockdown yona le yabuya uthena 8 to 3 so 3 bengajaba basebe emakhaya abo akula kunyakazela okukhona. Indawo yakithi le ngesikhathi segugurawundi sibile abantu batshaywa. So wona lona umoya lokukhona umuntu engathi ah wena ungangena kulezi uyatshaywa. Bayesaba abantu bakithi angeke ukhulume kona vele uphuma uwedwa uthi gugurugugur uyatshengisela ukhona vele usenzani ngoba usube le nhloni uwedwa uthi wena vele kuzatshintshani ukhona ngapha. Kungcono kumbe usiyarari usiye steadhouse usiyaphwaka leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akudla ungakwenza. Abantu kebelokwesaba khona ukuyana akuphumanga ezinhliziyweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangadwa wena thina sakubonayo lonelo gama lokho liphi.
Emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngapho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasosha kukanti uhlupho lolu luyafana yini la selubhane esenta.
Hayi lapha akula hlupho thina kahle kahle i-roadblock yethu babiba senta elubhane hayi kwabo ngalali for ukhona siyaphakathi lakho badinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abaabe siya ezitolo ezinkulu siseyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hayi akule kulula akufani edrobheni lakobulawayo sikuzwe khona abanye befona bethi hayi sebejayisezwe sezindlini umuma wakhona kawusabavumeli kubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 ukuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumende sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho sinxa sikhuluma nge-social welfare ngibone nganye inyanga isiphela sokuzokuphela kwesibili lokuthi kungayithola ngapha iripoti yakhona ukuthi hayi kudla kukhona kumbe kakukho. Indlala-ke ikhona njengoba sayimemezela angazi kumbe ngakhuluma ngoba i-ward 19 yiyo ngani ilo mnyama siswele lokwesimelawo xa kuthi kungazwakala sikungokudla hayi abantu bathole nzima ngokudla kithi kodwa-ke i-lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya siqomotula la manzi le ndlala inkomo kunjalo kubuya kube le lockdown yona le kodwa hayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula njosi yokhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokhu abantu basemakhaya bazithulele zwi.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obengumphathi ntambo ezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre. Umchayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzukwana esanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje e-Heroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezizana uPF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ukungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezizana uPF. Umnanga kwangokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atila kuziva nokuti paakashaya panga pasati pabuda maresults okuti ane chirwere chacho here chamazuva ano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizi kuti ndokupi asi akabatiwa neCovid. Ndozvinotaura bepaishi. Saka maprocedure World Health Organization ndiyo ototevedza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathintambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurawundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufeka isiphathamandla sikahulumende nge-COVID-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kuhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqayisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khona phana elizweni. Nangu phela uParents Shiri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayidinga ukuthi amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uZulu wonke lo ngezindlela ngathi abala capacity amboni ukuchintsha lutho. Ngibona nje ukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoko njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha wahle wathi yena no i-corona siqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama lockdowns wafaka ama conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga alelibandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzana uPF okokuqala kufanele sibe kwazi ubekuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi buke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke ehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamaphoyizen iningi lawo bagula nangena lo Chiwenga size sambona esiya kuwe vuka eseChina. Eqinisweni yikuthi uthuthuva loluvelo belukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhlabe sithi wabona ngani uShiri ufakelwe iJFU emdlile kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokho ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokukhonona okuthize phakathi kwebandla lakhe ngesilungu singathi phecelezi yi preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje information masinya masinya kwezo ukuthi amahunga khunga lawo ahlaqedelane lawo kodwa kuyikuthi kukhona futhi okungabe ekufihla phela amajuba kapho nguphapha nje kungela lutho lwethu sile kungabe kukhona ukukhona nkomo ngoba sikhuluma ngababulali laba uShiri yena lwane sikhuluma ngaye ube ngumbulali engumphangi sikhuluma ngesikliwi esingaphezukwazo zonke indlela esingazisebenzisa ukuthi simchaze ukuthi ube ngumuntu onjani ngobubi bakhe la ngezenzo zakhe ezimbi
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Mahlebezulu isizwe sikamthwakazi sididekile ngoba uParence Shiri kasekho ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe ba yathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula bakudidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu babephatheke kugugurawundi siza qeda njani uhlupho legugurawundi ngoba umgabe laye kasekho labanye babemncedisa begongoda abantu besindebeleni labemidlands labantu bezapho lokhe besifa one by one uParence Shiri nguye wayengukhomanda wegugurawundi njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywe ngegugurawundi sithina abanye esingama-victims esabulawela izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuyathoniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babekwenza ngenxayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhulumisane umlotha yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa luzabanjwa njani kusasa thina be Post Independent Survival Trust sithi kuyasihlupha ngoba uhambo lokho lukhona umsebenzi lokumnengi wokuthi abantu bazwisisise ukuthi babulawelwani ngegugurawundi
lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane lecoronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25 amalokithi la akhokhelayo yiCowdrey Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli kuthi inkulumane 27 Magwegwe 28 Lobengula 29 lamanye iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zakwamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaqoqa ukutshengisela ngokuchisa indawo ezijiyeneyo zelizwe lamhlanje. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi baka Studio 7 kunye nabalaleli. Lento lento yenziwa eZanu-PF lethu nakasiyijabule. Kasiyijabuleli yona into yenziwa eZanu-PF. Mina nami ibizo ngihlonipho. Sekutswana kwakadesi njengamanje. Into yenziwa eZanu-PF le kasiyihluli. Khona oko ukukhulunywa ngokugawulelo. Ugawulo ukhuluma kobugebengu ukuthi yena swadliswa kuZanu-PF wadla wagwana washutha. Uyamazi indoda edliswe leyazi indoda edliswe ingavele idle kwenzeka isavumi lutho noma ungayitshelani ukuthi umfazi wakho uyenze so uyenze so kavumi ngoba vele sowadla sutinte zonogawule bahawule elizweni leZimbabwe bahawula kodwa babhizi ngeZANU-PF bawumelele kuZANU-PF ukuthi kuyini abakutholayo kungcono kuwona abantu babantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo kanti bona baphila ngaphi bathatha imali bayithatha kwapha amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ngokuganga okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye bakhulumayo ngogogumamoya ngiseGoli kodwa ngizalwe Plumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani ye angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneki ihlamba akusela mntu okhuluma ngihlamba mina wami 2 aliwakhiphi ama audio angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo akhe lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisola khona khona sisola kale ye ngoba liyayifuna imibono licele lisinike inamba kodwa alikufaki alikufaki iZimbabwe ayikho right shonke isikhathi nje angazi mina mangabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula ukuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda isasekudura hayi khona hayi nake ngicela like lizame nje ukuthi ama-audio ethu esiyabesifake imibono kahle kahle liyifake siyilalele siyishe
elinjani balandeli bestudio 7 hhayi ubaba loyahlupha lo mnangagomane kaphume kwathisathi masibheke kuphuma umgabe sasithi mebhe kuzoluma mebhe sokuzolunga manje hhayi a kunzima lokho lizwelela nyekela fana lungu iZANU-PF mayiphume mayiphume kuphathe enye iphathi sikhathele ngombuso weZANU-PF le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo gwaqo ibolile kithi le tsholotsho le kunzima ngabe kuthiwa mnankagwalayo lesifiso ngayihambe le ndawo enzakithi le ibone kule kumotshakele kakhulu akaphume ayiphume iZANU-PF kungena enye iphathi imebhe ngasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sowubonela kwamanye amazwe freedom lokhu esazalwa 1983 noma kuyenziwa independence akubonakala ukuthi independence yani sicelethi iZANU-PF iphume iZANU-PF must go
siyatshona basakazi bakastudio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njobe ngu-Black Jesus kazuza aphuma umphefumulo thina abantu bemathebhelele ndisibile hhayi siyaselebrate ukuthi uNkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenza umguqazwe lo bebulala abantu bakithi bemathebheleni ukuthi bagijime uNkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleleni lanamhlanje abantwana banamabhethi ngenxa yakhe lezi kula kulamfundo sengathi ingozi yona leyo kubaqede esishoneni abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede amandla yabo
ye msakazi westudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu usibanda lapha siyabonga kakhulu inkosi thathile eyiwephayo phumule ubaba uShiri sikhaya kunye lemuli yakhe kodwa njalo kwesehambi lesizwa kuthiwa ube lesandla kuground siyazi ube lesandla ukuthi sizwa ube lesandla so sibe sesicela lo omunye wakho seleyo ongumongameli wethu esangivotelayo umnangakho lowathola umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela ku TV ekhulume loba mayangenela sekhulume ngeunit J 22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangkhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo 1987 lapho inkomo yenza iunit lezano so ngasize uba umnangakho wayesitshela ukuthi ama minutes abo uma besiyahlala no Robert Mkabe babe sithini neviki ngeviki babethi babuleleni babe vuna inhlanzi babe kuqumilizwe babethi bayenzani babe kuqumilizwe kwakuyinjabulo kibo babe thini uma behlangana bebuyabulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke kustudio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizihlisela zona ungathi abantu bengatoyitoya ngamandla la ngamkhuhlane ukhona abatoyitoya ngoba igavumenti ebusayo ingumkhuhlane la macala kakhanyiswa ngendlela amacala wonke ahamba ngentando kagamenti obusa so ngcuno abantu betshengisele noba kulomkhuhlane bengabi lendaba vele umkhuhlane uhlela ukhona futhi umkhuhlane wabo bengalindi ukuthi uqala uphele uyaphela uphelani nikawupheli abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla aphuma uhulumende lo ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapholisa wabama ulipholisa uthola imali ebantwini uyatumisa imoto ubuzile esensi lobi lyisensi khona suthola imali so umsebenzi osufunwa ngabantwana obusela amapholisa namasosha konke ngamasela so uhulumende lo ngeyi-31 ngaphume
yazi mina ngithi mandebele elimela amashona liyehluleka amashona asiqeda sonke amandebele abulala okhulu asilabo okhulu asilabo baba ngendaba zenu phezu kwalokho liyabamela amashona mandebele angazi ukuthi liholani okukhulu lidlani liyangehlula angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe
emadoda uDr Mavaza uyazizwa into oyikhulumayo khuluma ngamandebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo utshoni nxa isitsho njalo wavele yena mthetho wakhe wazala ngawuphi umnyaka singuka-80 ongaziyo into eyenzakalayo sifle wo hayi hayi bangaqali ukuthi basixayisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwelemelika. Oyelilunga ledale le-Senate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis oyelwela ilungelo labensundu uze wabekwa izolo edolobheni le-Georgia. Abake baba ngabomongameli belemelika abathathu abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kulegcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela khokhela sibili ngemklomelo embili esingathi yi-2 digits kuthiwa-ke umnumzana uDonald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalisiwa luphela abantu sebekhathala ngaye abaningi kodwa kasazi-ke ukuthi kuzazala nkomona yakasekwazi sibili sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulolo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe obathi running mate ukhanya kulobunzima kuzaba lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo kodwa njengoba uthile ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu laba abayibo abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala uKamala Harris weCalifornia kanye abona wayenguwe owezemthetho eCalifornia then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze Foreign Affairs kube Obama kube sekusiba labo lo mama Atlanta lo mayor yebaningi sibili bambalwa kodwa-ke mna ngibona uKamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo ngoye sibili ongayenza izinto zihambe futhi sitsho ukuthi uBiden owenza khetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenisileyo kule power. UBiden wayevele esengasela power wayesedliwe sibili kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Umhleli wephephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali. Umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikitsho okhangelelwe lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.